uyabona nje i-advantage yena le ukuthi Russia yiyo phela i-host, so iyabe ingekhaya, so amakhwelo abe khalela khona lesibili Russia, ukuthi uzathola ukuthi hayi yona inganqoba sibili Russia. But uyabona phela ibhora li-round mnumzana Nkomo, liyakwanisa ukuthi liphendele kwenye indawo lalo, ngoba phela i-South Arabia layo soziphomba ukufika ilele, ngoba iyakwazi ukuthi iyabe ibukelwe ngumhlaba wonke, so layo sibili iyabe ithwele amatroki sanzima.
Amazwe e-Africa ubona edlala njani wona?
Uyabona amaqembu e-Africa abantu bengathathi kancane sibili, ngoba uyabona ngendlela futhi ama-group angkhona lawo a-spread up ngawo, lama-team akhona ngendlela ahlangene ngayo. I-group of death angiyiboni kangako lapha emagrupini wonke nje lapha sibili. Bakhuluma abanye nje ngayena leyi i-Nigeria, njengoba ingani yabi ihlangene le abo-Argentina labo-Iceland le-Croatia, ukuthi ngxenye ingaba yi-group of death. Kodwa sibone phela ukuthi thina lathi e-Africa lapha silentshantshu sibili, omosala lapha e-Egypt, omane Senegal, so vele kuzabe kutshengisa kakhulu ukuthi amandla ebhora e-Africa, i-Africa ibhora lakhona sibili lihle, ngoba phela ama-players amaningi ukhumbula ukuthi adlala khona le e-Europe, so ngabantu abajwayelene le sibili ukuthi badlala njani, uyabona mnumzana Nkomo. So African teams aza surprise abantu kakhulu ndoda.
Yiliphi ozabulisekela wena?
Uyabona ibhora Nigeria le Senegal ngiyathanda kakhulu, ngoba abaningi bakhona njengoba ngisithi ukuthi nje abantu abadlala khona le Europe, and they are very tactical, very skillful players kakhulu sibili. Ngakhangela kakhulu vele omani Liverpool phela vele babambileyo, uyabo. So ama West African teams sibili ayi singathathi kancane, ngoba vele ilibhora lapha elikhona e-Africa sibili, ngoba ama West African teams they have represented us well kakhulu sibili ku World Cup.
I-Germany yiyo ephethe World Cup inkezo okwamanje. Iliphi iqembu obona liphakamisa linkezo lonyaka?
Hey, khona kunzima mnumzana Nkomo sibili, ngoba ungakhangela iBrazil la ngendlela ebophe ngayo. Anti yakhumbula ukuthi uNeymar laphana World Cup liyana yaphelayo liyana ukuthi walimala, so azangakwanisa ukuthi khona adlale okuya ngaphi kufinal. So I think iBrazil yabibophile sibili okuzwayo ukuthi they are coming for vengeance sibili, to prove a point ukuthi hayi laphana nje kwakuliphuthe elalenzakalayo, we are still the champions of the world. So uzathola sibili ukuthi i-final nje kungaba khona uBrazil laba labo-Germany, but uyabona khumbule futhi ukuthi u-Argentina labo, uyabona Lionel Messi labo bakhona, mhlawumbe kungabe kuyi-World Cup yakhe yokucina leyo ukuthi laye ngumuntu ofuna ukuthi khona azoprove i-point. Uyabona ukuthi uMaradona lokho kulesikwelede sokuthi yena uMaradona wayithola inkezo le-World Cup, yena yiyo nje into sokumele ukuthi ayithole ukuthi khona laye ebe ngumaqhuzu wokuphezulu khona nje abo Maradona labo phele. So kinda le-Portugal layo futhi kulabo Ronaldo, i-team ezavele iwine nje iyabe inga so team evele abantu ke beyicabangela.
Ngo-2026 imidlalo ye-World Cup izadlalelwa khonapha eMelika, eMexico laseCanada, ngamazwe angomakhelwane lawa. Uzwa njani ngalokho?
Lokho kuyajabulisa kakhulu sibili. Mina-ke ngo-1994 ngangikhona sibili lapha ku-World Cup, ngaze ngahamba la ku-final yakhona sibili e-Los Angeles ngale kudlala i-Italy le-Brazil, Roberto Baggio laphana zakhutha i-penalty. Ngihlezi khona ngale sibili ngemva kwegedi lakhona lapha akhuthela khona. So kuyajabulisa kakhulu ukuthi sibili isiphendukile, ngoba abantu yabona ukuthi i-FIFA layo iyenza kakhulu imali nxa i-World Cup ingapha kubo-Melika, ngoba charger sibili izimali zabo zenezi abakwanisa ukuthi bezicharge, abazicharge nje vele every time nje kuma-developed countries nxa kudlalwa ibhora noma kuse-Europe noma kungaphi e-America. Uyabona $75, $50 to $100 ukungena izimali ezijwayelekileyo esizibhadalayo lapha noma siya kuboma-basketball, ku-hockey, kuma-American football, uyabo.